sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilitshumi kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngemali zamadoda ethu, besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyehluleka nokuthi sidle uye sikufuna, siyanikwa i-200 siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawuto. Isishebo sihamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswedi lapho kumela khona idelela.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Shadow Minister of Home Affairs.
Umnumzana David Coulthard, omunye wequla elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance, uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadoda ethu, besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyehluleka nokuthi sidle uye sikufuna, siyanikwa i-200 siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawuto. Isishebo sihamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswedi lapho kumela khona idelela. Okuthi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result, but asezuthathe ama-result ngenxa yokuthi vele wenakuzele kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphathamandla zayo zihamba ngezimota ezifanekayo njalo behola ngengwani.
Asibuyeli emuva kuze kulunge. IWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakhulu. Manje sithi nxa senelisa ukuwisa umgabe ngomnyaka ophelileyo, umakhulu ngumzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi aweWange unkosikazi Shipho Tazivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqhambela abedali lephalamende amanga esithi wabanika irice lesepa yena wachiya ebathengise ukuthi uzawalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokhu ayekukhuluma uminisa ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irice lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years amadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le-feedback. But lanamhla kakabuyi le-feedback uphezositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingakwaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le-salary yamadoda ethu ayipheyi. Sile-8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi zeHarare uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo igenuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo, kakhulukazi uminister uWinston Sithando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Sikhulumele se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhalazo zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlambone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le of course enxa bebengafuzanga babuye laye kodwa babuye laye njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukuthengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi ligqitha labo ugwisayo ukuthi bazabhalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Mele 27 useHarare uGibson Bebe.
Isiphathamandla seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube umnumzana David Coulthard okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano eMDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa lo tendai biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kuvika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBrithani ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathi ntambo obona ngezwakazi le-Afrika uNkosazana Harold Bolden, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry, and
Aparati, Shadow Minister of Home Affairs,
editorial team. Parliamentary
Shadow Minister of Foreign Affairs,
Zimbabwe,
Emily Thornberry,
Foreign Secretary,
Sabuye, editorial team,
Times, and
Lama, economist,
and education.
Sabuye, Sakuluma, the Shiranyan and Abantu, Abe Parliament, near Zimbabwe, Sazuanana, the Foreign Secretary, Boris Johnson. Sazubonana nabe Financial Times nabanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba. Sabonana namanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi
akule Zimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulter uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Enihulumende yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembiseyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezozama ezamabhizinisi naseZimbabwe sibona kulilungelo ukuthi sikhulume nabo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezanu ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela uMnumzana Chamisa njengomongameli womanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
Nelson Chamisa umuntu othethwa yi-MDCT njenge-constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela kathi singaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulter lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotenayibithi sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe siyezi kubo ukuthi banqobe ukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama lamukeza Jesus Banda.
Siloko sikudaba olufanayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walsh Mencube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union nge-vision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi xa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga yona lezi lungiswe ngokuthi ukhetho labanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, nje ngithi bonke influential people in ku-British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza iyamukele kangcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa. Asilaqinisa ukuthi injongo kaMoyo ibiyini enkulumeni zabo, yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe nabale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
So kulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uya circulator usikhwica mfundo weBilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani umuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnengi. Niseliubonile lo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolu gatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth leminye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje eWest Commonwealth. Inkantolo yehlulekile ukuhlala phansi because ibingagwani. Izibotshwa ezisekami lakugrey prison azenelisanga ukuya ecourt. Ngoba ama officer ema prisons awu strike akhala nje ihole la ukuthi ihole labo lincane bafuna request. Kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because kusho ukuthi kutholakala kwejustice for abantu ababotshiwe leziboshwa kuba nzima xa besehlule ukuya nabo ecourt. Enxa kuyo possibility phakathi kwangani njengoba bestrike enxa lokudla iziboshwa zihle.
Isikhulumi seZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa iStudio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba ikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga. Njalo thina i code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala iziboshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silinde ilanga lonke silokhu silinde ukuthi singene ecourt khonapha eWestcom, kodwa ke azange sike sithole lelo thuba. Baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi abanye izibotshwa azisabuyi, ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini ecourt siphume laye, ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile i-48 hours yakhona evele ivekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezibotshwa asanakho asananzelelwa. Kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile ecourt i-48 hours bamnisuke ezimbili zinkazi zize zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakhizanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa, ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimota zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba, njalo imbuzo kumele iqondiswe kukhomishini yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinazwa ngesonto. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un wokucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lethule izijeziso zenotho elazethesa eleNorth Korea ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. EleNorth Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. EleMelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. EleMelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokho nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazi. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo, exoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
isinqumo leso thina njengebandla likhokhela ngokwaba advocate Jamisa sebethayela omantshi amahlombe omsebenzi abangenzileyo njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisenzele kwembuso zasezimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo ukulandela amasiko njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni achiyeneyo uma yena enguye eyinkokheli yezinduna zonke izimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavotela amanye amabandla zivotele izanu ihambe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko
babuchuma isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu p f
isinqumo lesi esifakwe yinkantolo izinqumo esivele sikhona zisekelwa yi-constitution yethu elizwe ezimbabwe akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisotsha ongenanto yakhe ayithandayo phakathi kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wena ususeze nokumele ukwenze njengoba vele into eliyakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot so kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla lezanu p f asobandla lokudlwakudlwako nxa ubaba usebenzela eita izanu p f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahambe ayi-exercisa ilungelo lakhe lona lilana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle besokusephula umthetho welizwe lasezimbabwe okuze senza ngicina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo
mama umakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka ucaka kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba
uhulumende wezanu p f ukuyena asilamvumo ukuthi sibekwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona ukukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidenge ngaphi sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa wami ngasozatshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo so sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani
babuchuma nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo omakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani
okokuqala lathi izanu pezingephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi iprintela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa izeki abayibo abakhangela ngezama-election lawo so thina siyamabandla sime eceleni sekele izeki yezomsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa inkinga esiba nayo yikuthi bakhona abanye abantu abathi befuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo
amagama lawo kawalunganga awusoze wena uthi wena ngihambe ngayarejisti ukuba ivota ubususithi izeki bisibuye sithi khona kumele siyekhangela i-voters roll kathi susuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi ibhalothi pepha liyiprinte ngaphi uthi umsebenzi wezeki ibhalothi leyi lapho esizavota khona silelungelo uyokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke kusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli iprinte ngaphi kulo musho ukuthi kulokugqile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugqile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nganxa sesiyaphambili abana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo asisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvota libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhalothi amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesiba namanye amavoti amaningi ayidlula amabhalothi la ukuthi azowaprintisa
mchumena kuyigqibe ngamafitshane
into ebalulekileyo lapha ngikuthi kona into yonke leyo izeki nxa isikwenzile isikhethele kamani yokuprinta amabhalothi lakhoku
konke sizabizwa sonke siyokubona lama bantu mzana efika sizabe sikhona sonke sibona into ukuhamba njani la mzana ethwalo esiya endaweni lapho uvotela khona siyabe sikhona futhi sonke even phansi khona ngani ama agents ethu abe khona ukuthi areceive ama bantu lanxa efika kuma police station abone ukuthi khona ibhokisi lana li empty alilalutho kungakavalwa andubana izoni iqala so angazi why sifuna izinto azidlala ubaqathela le nto elula kangaka
abantu bezani lithi bangamanga ungazwanga utshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithwe nini
uNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxe endawonye lelunga lezizanu PF umnumzana Joseph Chuma kwanele Mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo